Uhlelo lwedimu lubaluleke kakhulu ekuphathiseni abantwana abasuka ezimulini eziswelayo. Ngakho inyathelo elithenjiswa nguhulumende ukuncedisa ukubhadalela abantwana ifees, baphinde babadingele konke okufunekayo okunjengamayunifomu, izingwalo lokunye okunjalo njalo, kubalulekile, kumele uhulumende akufeze lokho.
Lesi yisithembiso esikhulu esivela kuhulumende. Ubona uhulumende weZimbabwe engakwenelisa yini khonokho?
Angakwenelisa uhulumende uma ezimisele. Uhlupho lukhona ukuthi okwakhathesi uhulumende weZimbabwe kabeli imali eyeneleyo kwezemfundo. Uma sikhangela ukucubungula okwenziwe inhlanganiso ye-UNICEF, kukhanya ukuba iZimbabwe ifaka 13% kuphela kwezemfundo, kodwa isivumelwano esikhona ngaphansi kwenhlanganiso yezizwe ezibambene e-United Nations kumbe singathi thina UNESCO, i-20% isilinganiso esiphansi. IZimbabwe-ke iyehluleka ukuthi okwakhathesi ifake leyo 20% kwezemfundo, 13%. Kulo mehluko omkhulu kakhulu. Kumele ukuthi iZimbabwe yabele imali eyeneleyo kwezemfundo ukwenzela ukuthi abantwana bonke lababalisi bathole usekelo, ababalisi bathole iholo. Ngakho-ke ngamafitshane, yebo, uhulumende angakwenza uma engengeza imali efakwa kwezemfundo. Okwakhathesi leyo mali incane.
Okunye okukhulunywa nguhulumende uthi usefuna futhi ukubuyela kwisithembiso esenziwa ngo-1980 ilizwe likhululeka eleZimbabwe, ukuthi kumele kube lemfundo engelambadala. Uthi nini ngohlelo lonolo
zabasinyolo? Ngamafitshane, luhlelo oluhle olunganceda abantwana ikakhulu kulaba abasuke ezimulini eziswelayo. Uma lusungulwe kuhle, ngicikelela ukuthi kumele lusungulwe kuhle, luqakathekile, luzasiza bonke abantu abaswelayo ukuba labo bathole imfundo, ngoba phela imfundo ngumaqaba. Ngaphandle kwemfundo akulakuthuthuka elizweni.